sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC. Ngiyathelela ithuba lokubonga uJonga Kandemiri ngokusinika izindaba ngolimi lesiShona. Olamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo womhla ka 27 Zibandlela 2024 President Jeremiah. Endaweni zethu lamhlanje oyisikhulumeli sebandla elibikisa LCCC lapho libunjwa uNkosazana Fadzai Mahere ulobe incwadi yokuchiya lelo bandla kanye lesikhundleni sakhe sokuba lilunga lidalela ePhalamende. Izakamizi zizansi emandibeleni sezikhuthazwe ukuphatheka kuhlelo zokulima ngokuthelezela ukuze zilwisane lendlala edalwa yikuguquka komumo womkhathi. Kuhlelo wabaculi bethu liviki sihamba lomculi womdumo owe-hip hop ozibiza ngokuthi ngu-Lover Boy. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Oyayisikhulumeli sebandla eliphikisayo LACCC lapho libunjwa uNkosazana Fadzai Mahere ulobe incwadi esazisa ukubana usetshiya lelo bandla kanye lesikhundleni sokuba lilunga lidalela ePhalamende. UMahere uthethe leli nyathelo elandela okwenziwe ngobe ngumkhokheli weCCC uMnumzana Nelson Chamisa okhalalele libandla alibumbayo ngomnyaka ka-2022. Esithi selingenwe impehlane yeZANU-PF. Wathi elibumba besuka kwe-MDC Alliance wahle wazisa ukubana izikhundla ezazikhona kaziseyi kusebenza ebandleni elitsha eleCCC. Waba lezikhundla ezintathu kuphela, esakhe esokukhokhela, esesikhulumeli sebandla esanikwa uMahere lesomsekeli wakhe uMnumzana uStalos Siziba. Wathi uMahere sefuna ukuncintisa kuba lilunga ledalela ePhalamende emela iMount Pleasant constituency eHarare, kulapho ke wehla esikhundleni sokuba yisikhulumeli seCCC sagcina sinikezwa uMnumzana Promise Mkhonazi. UMahere uthi iCCC ayingenayo ngomnyaka ka-2022 ayisiyo le aseyichiya manje. Esithi ngoba le ekhona siyachukwa yavadlazwa nguhulumende esebenzisa abantu abanjengoSengiso Jabangu abavuka bezithi ngonobhala jikelele bebandla esikhundla esasingekho ebandleni. Ngakho-ke uMahere uthi akasoze amelele ukuxotshiswa edalela ePhalamende ekubone kufanele ukuthi kungcono ukuthi ahle aziphumele. Uthi kodwa uzaqhubeka eqhuquzela umbuso wendando kaZulu ngazo zonke indlela.
Lamlela ndwandwe, lamlela ndwandwe, lamlela mshweshwe, lamlela nampala kube mbula. Lamlela ndwandwe, lamlela.
Izakhamizi zezansi emandebeleni sezikhuthazwe ukuphatheka kunhlelo zokulima ngokuthelezela i-irrigation ukuze zilwisane lendlala edalwa ukuguquka komumo womkhathi. Isabelo sezansi emandebeleni siveleka sitholi izulu eliningi okudala ukubana izakhamizi zihlale zikhala ngendlala. Kunje kulabantu abangaba izigidi phose ezintathu 2.7 million abadinga ukuphathiswa ngoncedo lokudla lonyaka elizweni lonke ijikelele. Obuild Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Le nkuthazo iphume emkhosini wokuphiwa kwabalimi balesi sabelo izicoco lemvuzo yokulima kuhle esebasa irrigation scheme UR24F kwanda South. Iningi lezakhamizi esabelweni sezansi emandebeleni liqale ukulima ngeviki edluleyo ngekuphuza kwezulu kusewula. Ngalokho uzulu kulesi sabelo sekuthazwe ukuthi aqine ngenhlelo zokulima ngokuthelezela ukuze athole izivuno esingcono. Ekhuluma emkhosini wayizolo oyenzelwe sebasa eGwanda South, uNkosikazi Madeline Magwenzi ongumqondisi wezokulima enkabazwe obemele unobhala omkhulu olulugatha mnumzana Obed Jiri uthi izakhamizi akusamelanga zithembele emanzini alethwa yikuna kwezulu.
Umhlaba uyaguquka kunengokutshintshileyo yi-climate change esikhuluma ngayo. Izulu izolo singabuza izinduna ziyalitshela ukuthi belisina ngo-October belisina ngo-November nxa liphuzile, kodwa okwamanje lina ngo-January lilokuphelela kuka-December. Yikho sokukhona sesikhuluma ngani ukuthi abantu sithi food security everywhere and every day. Kwenzakala sisenza indaba ethi irrigation, sifuna ukuthelela ngoba sesibonile ukuthi ekutheleleni yikho kulelipumela khona.
Uqhubeke ethi izakhamizi kumele ziqakathekise umsebenzi wokulima bawuphathe njengebhizimusi.
Farming as a business yikho esikufunayo kuphela, ukuthi kusasa njengoba lilime kanje imali yenu esikhwameni.
Umnumzana Ndodana Dlamini oyisiphathamandla sikahulumende uthi uZulu sekumele alime ngokuthelezela ukuze nqabele indlala.
Nonyaka siyezwa izazi zomkhathi bethi zihlaselwe yilokho okubizwa kuthiwa yi-El Nino, khanya izulu alikho liningi njengeminyakeni. So irrigation yiyo ezasincedisa kakhulu ukuthi sibone ukuthi ukudla kuyatholakala.
Umnumzana Johnson Mleya olilunga lohlelo lokwalo irrigation scheme eBedford West uthi sebesizakale kakhulu ngenhlelo zokulima ngokuthelezela ngoba indawo yakibo ingatholi izulu eliningi.
Kuyasincedisa kakhulu, kasisameleli izulu elile njengalokhu, kodwa sesilima singami ikakhulu ngalesi sikhathi kungela zulu, ikakhulu ngalesi sikhathi nxa imisebenzi iswelakala ngoba sesivele sesiyame khungoma.
Unkosikazi Miriam Mhlow olilunga lesebasa irrigation scheme engobe kulo mncintiswano wezokulima esabelweni sezansi emandebeleni uthi bakhangelele izifuno esihle esivandeni sabo.
Lapha silime ngendaba ye-El Nino, sisitakile sile 7 hectares yomumbu osiwomile, then leyi indima yona it's 7.4 hectares. Kwamanje silime i-14.4 ne-9.7 of which is 24.1. sikhangeleleni ukuthi singavuna 6 to 7 tons per hectare. Yikho khona lokhu sibili siyazama ukuthi sithengise ezibathina. Lapha sile main challenge asika-penetrate kahle i-market.
Izanuse zomumo omkhadi zithi izabelo sezansi emandebeleni sizathola izulu elilinganeyo okulapho kudala njalo enindlala. Igwalu irrigation scheme eBedbridge ibe ngeyesibili kulo mncintiswano wathi izulu ube irrigation scheme insiza yona yathatha isicoco sesithathu. Ngiyimele umsakazo we-Studio 7 ngisesibasa eGwanda South ngu-Albert Ncube.
Lamlela mshweshwe,
lamlela napa wakho embula
gukama.
Okwamanje ke othi sizwe ukuthi usithandekile Mhlanga we-Studio 7 usiphatheleni esigabeni lapho esikhangela ukuphathelane lentuthuko yabesifazana.
Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana, lilami usithandekile Mhlanga. Namhlanje sicubungula umkhuhlane wesihudo owe-cholera osumemetheka kwezinye izigaba zelizwe. Sixoxa lo Councillor Ntombi Zodwa Khumalo ka-Ward 23 koBulawayo ukuze sizwe ukuthi ikhansili ile mizamo bani yokwenqabela lo mkhuhlane kuleli dolobho.
Kuliqiniso ukubana i-cholera iyamemetheka endaweni ezithize, kodwa engiza kutsho ukuthi lapha koBulawayo besikusazanyiwe ngamandla wonke langazo zonke izindlela ukuthi kwenqabele ukubana i-cholera imemetheke koBulawayo. Kulama-awarenesses ni okuqakathekiswa kakhulu ebantwini izindaba zokuhlanzeka, ezokubana abantu bahlanzeke bananzelele kakhulu ukuthi bayageza izandla ngendlela efaneleyo. Lokhu kuyakhuthazwa ngisho abantu nxa besiya ezibhedlela emaklinika ethu kulezimpompi abantu abageza ngazo izandla bevele bengakangeni laphakathi lapha belatshwa khona. Njalo kuyenqatshelwa lokuxhawulana kakhulu kwabantu phakathi komphakathi, bafisa ukubana i-cholera iyathelelwana ngengcekeza engabe ibanjiwe ngezandla. Kwesinye isikhathi kulokudla okuphekwayo lokungaphekwayo, ama-salads, isimo esiphakathi kwaso abantu bangaze bakuthakazelele ukuthi badle ukudla okunjalo embuthaneni. Kube kanti nje sikhuthaza kakhulu ukuthi kungabi le mbuthano emkhulu nxa kusivumela lokhu ukupheka endaweni ezinjengezimfeni singaze kwaba yinto esikhuthalelayo kakhulu ngoba kungezinye zezindlela ezingenza ukubana i-cholera isabalale koBulawayo. Siyananzelela ke njalo ukuthi baningi abantu abathengisayo izithelo. Siyakhuthaza ukuthi uyabe ethengisa isithelo. Kubalulekile ukuthi kasithathe leso sithelo ayisigezisela ngekhaya ngamanzi awathembayo ukubana ahlanzekile. Okunye njalo siyakhuthaza ukuthi amanzi abiliswe singakaze siwanathe. Siyanika izifundo emaklinika kulama health talk anikwayo. Konke lokhu kuyancedisa kuyahlomisa uBulawayo ukubana aqhubeke elidolobho elihlanzekileyo, idolobho eliza kuvikela ikholera. Izibi ziyabuthi kanye ngeviki koBulawayo. Sikhuthaza ukuthi kakuvikele ukuthi kube lezibi eziphongulahlwa mahlayana egcekeni. Siyakhuthaza njalo lakubona abanye abafikayo bezothengisa, abanye ngabafike ebusuku bavuke bethengisa, ukuthi sixwaye indaba yokuthi loba ngaphi umuntu ukhululekile ukuthi alahle ingcekeza yakhe.
Ukusilela kwamanzi kunye lomkhuhlane lo owekholera kungabe kuphatha njani abesifazane labasakhulayo njalo kule ndlela abangasizakala ngazo? Na
kuletha kuhlupho kibomama lamantombazana ngoba yiba bayabefanele bewadinga amanzi lapho kuyabe kuhamba kusiyakhiwa khona amanzi, njalo kufanele bebone ukuthi izindlu ziyahlanzeka, izambuzi ziyahlanzeka. Lanxa kuyabe kusezimfane khathi esiningi kuyabe kukhangelela ukuthi yibo abafanele babone ukuthi amanzi ukuthi abantu bageze benze lokhu lalokhu akhona. Indlela ezenziwayo ezokuthi kuncediswe ngamabhawuza kulezo ndawo amanzi angasafinyeleli khona ngezimpompo kubana ziwafikise amanzi, njalo kuncediswe futhi ngamabhawuza ezindaweni lapho kuyabe kulezimfa khona ukuthi abantu benelise ukuthi bathole amanzi ikakhulu ngelanga lomngcwabo. Kulezinye njalo izindawo esizifakiwe ama-tank ukuthi kuthululele khona amanzi, ngolimi lwenzini sithi ngama-water kiosks. Zindawo nje zokugcinela amanzi ezigabeni lezi eziyabe zivele zingesela amanzi afikayo. So njengedolobho lakoBulawayo besikhanyelela ukuthi lezi ndawo zande ezilalezi zigaba ezingaba leziphala zamanzi. Kodwa-ke njengoBulawayo siyabe sidinga isandla esingasinceda ukuthi sibe sengezelele ezigabeni ezithize ezingafinyelelwa ngamanzi. Lawo matanka azagcina amanzi yabe yisiphala samanzi azatholakala. Kube ngabe kutholakala, ngithemba bekungaba ngezindawo ngezindawo sibe la ukwenza ukuthi nxa amanzi engekho laba sebethe baphelelwa ngamanzi ngenxa yokusilela kwezinto zokugcina amanzi bayesila kuzona lezi zindawo ukuthi zithathe amanzi. Sidinga njalo futhi isandla esingasincedisa ukubana sibe lezi bhorane futhi ezithize phezu kwalezi silazo ngoba yizi izindlela ezingasincedisa nxa sikhangele umumo wamanzi esilawo emadamu okwakathesi. Kwabanye inhlanganiso ezizimele zodwa ukuthi basincedise ukubana sikungezelele khonokho koBulawayo ukuze senqabele umkhuhlane wekholera. Sethule njalo umthwalo yabunzima kakhulu ebantwini besifazana ekudingeni amanzi.
Leyo bekuyingxoxo lo Councillor Ntombizodwa Khumalo ka Ward 23 koBulawayo ebesixoxa layo kuhlelo lwethu oluphathelane labesifazana. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Ephuma enkundleni uSithandekile udedela kuChris Gande, yena ke usethulela uhlelo phansi kwesihloko esithi liphuma lendaba lijone lendaba.
Ngalitshona njani izolukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Dande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lo nkosazana Phethiwe Bebe, ilunga lebandla le-MRP. Sihlaziya udaba lokubana uhulumende weleBhilitane uthi eleZimbabwe kumele lihlawule imali phezu kwamapulazi amabili ahluthunelwa abamhlophe.
Linjani babagande? Hayi, siyalizwa udaba lwe-London High Court babagande, but okusalayo ngoba nathi sasingakazalwa ngalezi nsuku zabo, uzonanzelela ukuthi banamhlanje ungahamba kubophilani, kubobhenside, kubotrinings, uzothola ukuthi umlungu nje onguye lomfazi wakhe mhlawumbe lo mntwana oyedwa babe nenkalakatha yendawo. Then nxa ususiya ngale kubomakhokhoba uthola ukuthi maybe a family of six amaZimbabwe the black babe phoxeka ukuthi behlale endaweni encane nje. So mboni ngani konke khona lokho lakho vele kwakungekho fair.
Kungani usitsho njalo?
Akuzange nje kube lesivumelwano sokuthi bona bezokhuluna izabantu. Njalo angazi ukuthi kumbe bona bahlawula na ukusikholonize. At the same time uzananzelela ukuthi yebo mina ngedwa ambasoli uhulumeni wesibapho ukuthi wathatha amafamu, kanti engusolayo yindlela okwenziwa ngayo. Basebenzisa ordinary people, and right now ordinary people abafenefithi, kubenefitha those few abalamandla. So khonokho lakho abasakwenzanga ngendlela eyayi-right, ngoba kuyiwa empini abantu besukuma babesola i-system, njalo kwakulwelwa umhlaba of which ukuthi kwahamba njani vele after independence ukuthi yoni Britain nalabo abaphiwa umbuso begcine sebevumelene ukuthi labana abantu bazoqhubeka bekusistimu. Ukuthi benza zivumelwano bani bobabili asazi, but ngendlela engubona ngayo mina mbona ingani iBritain ayikho msulwa endabeni leyi. Ingekho msulwa injalo uzananzelela ukuthi thina kithi ngale komthwakazi kakhulu, bamosha shemu, bamosha sibili okukhulu kakhulu.
Kungani usithi bamusha kakhulu?
Ngoba uzonanzelela ukuthi umnotho wonke owakomthwakazi, igolide lani lani, yizinto ababezikhaphuzela nje bona abelungu. And kunjalo nje ngayona mhlawumbe iBritain yenza njengaboFrance. Ungathi yananzelela ama-colonies eFrance, amazwe la akholonizwa iFrance, bathola i-citizenship lula ngale, kabadingi ma-visa, baphiwa ama-first priority. Thina nje ungananzelela akukho nje singathi siyakubenefitha ngokukholonizwa yilayo Britain. We are not benefiting anything from ukukholonizwa iBritain, sesikhuluma iqiniso, siphathwa nje like anybody else. Nokuncane nje sasikubenefitha iCambridge yabo sebayikhipha futhi. Mina ngiqala isikolo ngo-1919 ngiqala ugrade 1, uzothola ukuthi obhuti bama babesesecondary ngaleso sikhathi, they will tell you ukuthi iCambridge yayifree kuma-government schools, but manje we are paying a lot of money ukuthi abantu abethu befundele oCambridge. So kahle kahle akukho thina esikuzuzayo ngokukholonizwa iBritain. And ungathi uyananzelela yona nje iBritain vele, akucaci ukuthi how did they accumulate their wealth, obviously through colonizing other nations. So mina mbona ingani i-judgment kahle kahle ayikho fevele ukuthi bethi iZimbabwe ibahlawule imali enge-over 100 million US dollars. Nxa bebheke umkhonomi weZimbabwe, they also contributed to the state of our economy right now. Ngapha thina komthwakazi, there are a reason why sinje yiba bathi abesibambanise nalawo mashona kungela sivumelwano futhi. So mina mbona ingani Britain konke khonoku, whoever passed that judgment.
Manje uthi uhulumende weBritani ayenzeni?
Kumele kukhonside ukuthi ubuhlungu esabulethelwa yiBritain ngapha eZimbabwe lakomthwakazi bunganani, umonakalo owenziwa yiBritain ngapha eZimbabwe lakomthwakazi unganani. Hence mina I feel ukuthi leyo judgment ayikho fair. And iZimbabwe nje uhulumeni weZimbabwe yena angakwenzayo ukuthi abone ukuthi uyadistributha lowo mhlaba awuthathela abelungu, awudistribute to the blacks, ngoba vele kwakuyiyo injongo kuyiwa empini, kwakulwela lowo mhlaba and abantu kabawuthole nje umhlaba. Iphephosi yangikhona icace ukuthi bakwenzela khonokho.
Lo ke bekungunkosazana Khethiwe Bebe ebesixoxela uhlelo liphuma lendaba lisonele ndaba. Igama lami nguChris Gande, asibaleni njalo ngeviki ezizayo sikhathi sinye. Lilale.
Noma nje uhulumende weleBotswana esanda kukhweza iholo labasebenza ezindlini emapulazini kanye leminye imisebenzi yezandla, i-minimum wage, abeZimbabwe abahlala kulelo lizwe bathi bona baqhubeka bethola iholo eliphansi kakhulu. Bathi abaqhatshi babahlawula imali ephansi ngoba iningi lisebenza lingelamaphepha okuhlala kweleBotswana. Yintathele zindaba ye-Studio 7, umqondisi Dube usipha lolu daba eseGaborone kweleBotswana.
Umphathintambo obona ngendaba zezisebenzi kweleBotswana, unkosazana Anna Mukheti, ukhiphe umbiko kuyona le iviki ekhumbuza abaqhatshi ukuthi bahlawule izisebenzi belandela umthetho ofakwe kunguhulumente owe-minimum wage umkhethi usanda kutshela idale lephalamende ukuthi bonke abakumsebenzi ezandla efana lokwakha ukunusela lokunye bakhwezelwe ngokungaphezu kwamachumi amabili ekhulwini i-23.5% kumali abayithola ngehola kukanti abasebenza ezindlini kanye lemaplazini bona kumele behlawulwe iholo lenyanga.
The increase of statutory minimum wage rate for the agricultural and domestic sector by 38.
Sikhweze iholo kuyo yonke imisebenzi yezandla nge 23.5% ngaphandle kwemisebenzi yezindlini lemapulazini yona ekhwele nge 38.4%, okutsho ukuthi laba sebehola i 1500 pula ngenyanga.
Noma nje uhulumende sithi usekhwezile iholo abezimbabwe abafana loNkosazana Bonang Mdlongo bathi abaqhatshi abalandeli lo mthetho ngoba besazi ukuthi iningi labantu bekhaya alinamaphepha ohlala kumbe okusebenza kwele Botswana.
Abantu bekhaya abaholiswa ngokuqondileyo njengokutsho kukahulumende ngendaba yokuthi abanye bathatha i-advantage ngoba abantu bekhaya ngobuningi bengela maphepha. Nxa ungela maphepha kumbe ungela amalungelo okuba kuleli lizwe, kuba nzima ukuthi uzimele kumbe uzikhulumele. Amandla akhona uyabe ungelawo.
Kule nani eliphezulu labezimbabwe elisebenza ezindlini emapulazini kanye leminye imisebenzi yezandla efana lokwakha, omunye owezimbabwe uhlala eGaborone uMnumzana Ntokozo Thebe uthi isimo esikhona asihlukuluzi abalamaphepha kuphela.
Udaba lolu siyaluzwa, udaba lolu vele luhamba lusehlela lapho kwehlela khona amanzi ngesizathu sokuthi isimo esiqhuba ngaso from kwelethu ilizwe yiso esenza ukuthi sinyathezelwe. Abantu laba they've already taken advantage kungayisikho ukubana ngokuthi asila maphepha, but especially kubosisa basezindlini abancedisa ezindlini even lasemirageni lapha ma-farming systems sectors la abantu bakuleli lizwe sebethethe i-advantage of the situation esilayo ekhaya.
Uthebe uqhubeke esithi udaba lwe-minimum wage lunika abaqhatshi igunya lokubaholisa yona leyo mali bekhomba ukuthi bavikelwe ngumthetho.
Omunye umuntu uyakwenza ukuthi khonapha ngoba i-government ikhuphe i-minimum wage umzwedi anisho abona ukuthi i-government ithi umuntu kumele ukuthi ahole 1400 mina senguholisa 1.6 kodwa abe sekhohlwa ukuthi umuntu lwana useleminyaka ethize esebenza layo. Instead of calculating i-percentage ekhweziweyo akhwezela umuntu, uyamthwele selokho ekhombela ukuthi mina vele sengi-above that minimum wage ekahulumende, of which sebethatha futhi le-advantage yokuthi abantu abavele ekhaya they are flowing in big numbers bezodinga okungabaphilisa.
UMnumzana Mkhululi Moyo wenza umsebenzi wokucecisa ezivandeni utsho umbono wakhe phezu kwalolu daba.
Uhulumende sezwa sibili lapho eBotswana kuthiwa wakhweza imbadalo esingathi iholo labantu abasebenza ezindlini construction, agriculture lakunjalo njalo i-minimum wage kuzindaba ezinhle kakhulu kodwa kuphinde kungantwa kuba ngumnyama ikakhulu kithi abaningi lethu sisebenza kuphela silamaphepha aqondileyo. So ngaleyo ndlela ama-chances okuthi abantu bathole iholo eliqondileyo yithi amalutshwane kakhulu. So kuzeya kuya ngomqhatshi ukuthi yini le nhliziyo enjani.
Ngenxa yokuswelakala kwemisebenzi njalo lokuthi kuleningi elidinga imisebenzi yezandla livele eZimbabwe, akula abangakwenza ngaphandle kokwamukela lona iholo elikhona.
Asazi ukuthi kungathiwani ikakhulu yena le ndaba yamaphepha into indaba ehluphayo ngoba vele sigcole lapha iningi lethu vela sila amaphepha sisihlalele sisebenza nje kuphela. So indaba engantwa iyahlupha inathi simanzi singazi njalo ukuthi mhlawumbe kule cebo elinye lingenziwa kulokhu asazi.
Ukuqonga kwenani labokuza emkambo yokudinga imisebenzi kwele Botswana kucasula izalwane zakulelo lizwe ezithi bababangisa amathuba emisebenzi njalo bayenza ukuba nzima ukuthi abaqhashi bebhatale iholo eliqondileyo ngoba besazi ukuthi abafana labezimbabwe bakhona ukwamukela noma yiliphi iholo. Inhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba e-United Nations ngumbiko okhangela ngezamalungelo oluntu ithi yabokuza ekakhulu abangela amaphepha bayahlukuluzwa beholiswa imali ephansi. Kugwalo olwakhitshwa ngaphansi kwehloko esithi Prohibited Persons kukhangelwe kakhulu ukuphila kwabezimbabwe leSouth Africa kulokukhathazeka ngendlela abokuza abaphathwa ngayo kugoqela lenzondano eye-xenophobia. Ngingumqondisi Dube wendaba ze-Studio 7 ngeSouth kwele Botswana.
Be away.
Kuhlelo abaculi bethu liviki sihamba lomculi womdumo owe hip hop ozibiza ngegama lokuthi ngulava guy. Linsizwa idabuka esilobela kodwa isebenzela ikwele Botswana. Nansi ke ixoxa lontungameli Nkomo we Studio 7.
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Okwamanje ngiseBotswana, inombolo zami ngu +26772633149.
Ubatshiyela wapha amazwi abalandeli?
Siyabonga kakhulu ngokuba khona kwabo empilweni zethu, ngoba uma kungela abalandeli ngeke ube umculi, uma kungela abalandeli uzoculela abantu. So baqakathekile kakhulu abalandeli ukuthi behlale benjalo ngothando lwabo, ngoba ngothando lwabo kukwenza ukuthi sikhuphuke emculweni. Ngiyabonga kakhulu. Ningaliwali ukuthi ngingulava ka
wazi kulo mhlaba wenu yikho konke okuhle njengamanzi olwahla hlezi emhlophahlezi onemahle ayinokulolu thando mina angenzanga kahle indoda bathi yindoda ngamaphutha ayo asiyeke okwedlule sithanda sibheke okubuyayo you are my heart ungeyami isiphiyo bakhona wena sithandwa akukho okuyehlulayo wayembamba ngesandla etitula ngayitali udidekile ngikhala phela cele ngingakhali sobaphela
uthando Lobu tisifuane asiloni kutalani Lobu tisifuane Dali uwe owatala ngomoya wami Dali uwe owatala ngetula lami Sengi wazi utila without you Utila without you Sengi wazi utila without you
Mamela sengubona ebuthongweni sengubona mangilele mangithe ngivala mihlo buso bakho kuvele seluke wahambayo mfana lobika itshele impilo ihambe kahle sithandwa ma ukulathele khumbula loluthando kwakungudelika tshele hliziyo elothando kuyalokubana yena tshele hlukana lawe sithandwa sami sengiyayisola inciba lenhliziyo alisela kukuphola
ngile thembali ukhozisile umculo ka lava guy umculo wezothando isikhathi sethu asisavumi ukuba siqhubekele phambili silokhu esisonke kulolu hlelo, kodwa ke sizakwenza yikuthi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela izakhamizi zezansi emandebeleni sezibhutha zokuphatheka kunhlelo zokulima ngokuthelezela i-irrigation. Selugqibake lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngopraxetes Jeremiah. Thank you. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka.